Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 6 kuNhlangula 2023. Igama lami ngontungamile inkomo. Ezihamba phambili. Idale lesenethi namuhla likhangelelwe ukuhluza umthetho obunjwayo owe-Patriotic Bill, wona ochothuzwa ngabanye besithi wephula amalungelo kaZulu. Ibandla lezanu-PF lithi akulalutho olubi ngokuthi abacuphi kumbe ama-CIO aphatheke kundaba zombusazwe elidingela usekelo phambilini kokhetho. Abahlaliswa kutsha elubangwe ewange bakhala ngendlala kanye lokuswela inhlelo zempilakahle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale lesenethi namuhla likhangelelwe ukuhluza umthetho phakathi kokubunjwa owe-Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill, olomugqa osolwa kakhulu ngabantu abanengi obizwa njalo ngokuthi Patriotic Bill. Lo mthetho wenza kube licala ukuba izizalwane zeZimbabwe zichothoze ilizwe lazo kumbe zicele uhulumende bakwamanye amazwe ukuthi bethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Ibhili yalumthetho ipasiswe ngamalunga eZANU-PF edale lephalamende elaphansi eleHouse of Assembly ngeviki ephelileyo. Amalunga amabandla aphikisayo azama ukuvimba lumthetho kodwa ehluleka ngoba iZANU-PF ilamalunga amaningi kuleli dale. Ungapasa kusenethi lomthetho kuyabe sokumele usayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ube ngumthetho ogcweleyo. Abalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo agoqela ele-CCC bayawusola kakhulu lomthetho besithi uyindlela kahulumende yokuhlukuluza abantu abaphikisana leZANU-PF. Kodwa yona iZANU-PF ithi ujonge ukuvikela iZimbabwe kuzizalwane zayo ezigila imkhuba lezitha. Abayatholakala belecala phansi kwalomthetho balakho ukupika okweminyaka engamashumi amabili 20 years kumbe ukulengiswa. Usenetha webandla le-MDC uMnumzana Khaliphani Phukeni uthi mubi kakhulu lumthetho.
Akulanto epatriotic ngebhili elinjalo. Kukhona okunye okuhle and yinto le embi kakhulu abayenzayo. Bayaletha amabhili alento ezinhle ezinhle bese befaka okunye okungcolileyo okungalunganga okungamelanga kube yi-part of ibhili. Ungananzelela uzokwazi ukuthi kulo mhlonitshwa uJob Sikhali osebambe unyaka 12 months esejele. 12 months ma uthi uthi uyabuza into ayiphikelayo kuthiwa yinkulumo ayenzayo. Kodwa umuntu onguye wabulala lo muntu lo uJob I'm representer angezwa mina ukuthiwa usejele, angezwa kuthiwa uyadonsa, angezwa lutho ngalokho. So leli bhili libhili nje lokuthi singakwazi ukukhuluma, singakwazi ukuphikisa. Libhili nje lokuthi lifake the fear of God ku-opposition ukuze sithule nje. Ungathiwa turn left sijike left, ungathiwa jika right ujike right, ungathiwa jump ubuze ukuthi ujampe okunganani. So hayi ngokubona kwami imali iqhubeka leli bhili kutho ukuthi athi siyaphela lo nyaka baze besivalele thina abanye ngoba nanku phela siyakhuluma. Bazothi abayithandi le nto, bazothi ngcolisa ilizwe bese besithatha besivalela-ke.
Kodwa abeZANU-PF bathi umthetho lo uqondane labathengisi abahamba bekhankasela ukuthi iZimbabwe yetheswe izijeziso njalo abahlangana lezitha zeZimbabwe beqoqa ukulimaza ilizwe.
Ah, ma ubhiliva lokho msakazi, hayi angikwazi ukuthi ubungaphi iminyaka yonke le. Ngoba abantu ababotshwayo kuleli lizwe ngabantu beopposition kuphela. Babotshwa even kungelamthetho abawubotshelwayo. Mina lo engikhuluma nawe ngengabanjwa lapha eLupane, into engekhoyo, into engekhoyo. Wangivalela umuntu kwaze kwaba kubo midnight, wadinga ukuthi ngifonele uMinister Mbuzo ukuthi hawu, njengomhlonishwa kuvumelekile lokho kwenzakalayo. Yikho ukuthi ngizengiphuke. Ngichaza ukuthi kuwe ayikho nje leyo nto leyo. Into ekhona nje kuphela ukuthi ma uyibhekile ngendlela ebhalwe ngakhona, ungabi nomuntu okhulumayo, ungabi nomuntu osolayo. Abayenzela ilizwe leZimbabwe phansi, bakhona abantu abayenzela ilizwe leZimbabwe phansi, abantu abedlula abe gold mafia. Ema clinics akula lutho, amanesa waholi, akula mithi, akula mabandage, akula lutho. Yibo bona ababantu esikhangela ukuthi yibo abafakelwa imithetho yokuthi kungatshontshwa ngale ndlela elizweni.
Uthe kukhona okuhle ngalumthetho, ikuphi lokho?
Angazi noma usuye walibona yini ibill lakhona. Lihlanganisa umthetho odila namathichala esikolweni abhuza abantwana bamantombazana lalaba abadlwengulayo. So ngicabanga ukuthi kuhle lokho. Mina nje lo ngizo-eda indaba yokuma ngabe liyabuya phambi kwethu, indaba yokuthi lalaba abantwana bethu abenza ama-attachment emsebenzini la, ngoba bayahlukunyezwa kakhulu ngama-managers laba. Umntwana angasazithathini i-attachment umele ayenze phela ngoba yi-part of i-qualification. So kuningi nje okubi okwenzakalayo kuma-attachments lawa, engifisa ukuthi nami ngiphefumule kukho, ngibone ukuthi ibhili liyaqinisa ukuthi lezi inswelamoya ezingabobaba ezihlukumeza abantwana bethu bamantombazana ziyabotshwa, zivalelwe, zidonse sibili iminyaka. So yikho kuhle okusebhilini lenelo.
USeneta Khalipani Phukeni ngowebandla le-MDC. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF uMnumzana Admire Maskati, oncintisa edinga ukumela impophoma yedale lephalamende le-House of Assembly. UMaskati uthi muhle lumthetho.
These guys are busy going out there, getting written in the name of their own country. And we are saying, what can we do to deal with such people? But I mean, in my opinion, I think the patriotic bill is taking time to be passed. And remember, what determines who makes the rules in parliament is the number of votes that one can have. And in ZANU-PF, if we see what some of these things, they benefit as a donation, because we are a majority in parliament, obviously we discard them, because that is the advantage that we have. Go to more MPs in parliament compared to our brothers in the opposition. And another thing, we cannot talk about bills and parliamentary debates being shunted down in parliament, because we failed to campaign. We managed to campaign. We won those seats in parliament. And we have the right to determine the direction of what happens in parliament, as we are doing in determining the direction of the economy.
UMnumzana Admire Maskati lilunga leZANU-PF njalo uzancintisa kukhetho lokudinga umeli wempophoma edale lephalamende. Ivandla leZANU-PF lithi akulalutho olubi ngokuthi abacuphi kumbe amapholisa asebenza nsitha awe-CIO aphatheke kwezombusazwe ekhankasa elidingela usekelo phambilini kokhetho. Lokhu kuza ngesikhathi ibandla eliphikisayo ele-CCC likhala ngokuthi abasekeli balo bayethuselwa ngamalunga enhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe IFAS, yona ebikwa ikhokhelwa ngabacuphi abahamba betshela abantu ukuthi bengekela ukuvotela ibandla leZANU-PF bazawukhomba onotshwala. Unopala jikelele weZANU-PF uMnumzana Obed Mpofu utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi njengomuntu wonke waseZimbabwe ama-CIO alelungelo lokusekela ibandla alithandayo.
Iyithinhlanganiso ezingalama-association bonke ama-opposition labala abantu abasebenza labo lathi ziyabantu abasebenza labo and abantu labo sebenza lathi ngendlela basebenzisa nenkumo zepathi esithi i-constitution yepathi. Akunanhlanganiso engathi izophaposition ezanu-PF yokuthi ikhokhele abantu uthula, ikhokhele abantu ngenhlonipho. Selama-associations amaningi isapota iZANU-PF, asapota ukhokhelwe iZANU-PF, nayo leyo ngenye yakhona. esebenza leparty ukuze ibone iparty iphumelele. So kuyavunyelwa kwaso akulanto yamisokuthina akuabaabaaayo.
Kodwa abanye bathi inhlanganiso le ngabe isebenza labacuphi, ayifani nje lezinye inhlanganiso.
Umuntu wonke weZimbabwe ulelungelo lokuthi enze lokho okufunayo, kumbe ngama-CIO, kumbe ngama-SOTA, kumbe kuyithi ngama-Zimbabwe. Asezubabisena ba-exercise ilungelo labo into abayithandayo. So ukuthi ngabangathi ngabe esebenza le party aso-CIO.
Yekodwa imali bengabe beyithatha ngaphi ukuthi benze inhlelo zabo?
Ikhampani yonke iphathi yokuhlanganisa ikhampani ayile mali. Kade sizazithaba e-MDC banikwa amamiliyoni namamiliyoni ngaku-America. So singathini ngakho khonokho? Banikiwe. Ukuthi banikelweni ngokwabo. Thina lathi ukuthi ama-donors avela ngaphi, nje imali ithola ngaphi ngokwethu.
Kodwa amalungiselelo okhetho-ke liwaqhuba njani njengebandla lezanuphila?
Thina sesiphambili kakhulu nokuthi amakhetho wonke kade khona, bonke adebenyusi adebena njalo balamadlabuzane ukuthi bangene ebantwini, njeze likhanisa ukungena ebantwini. Wonke lokho kungabanceda ukuthi bahambe mota indleko ezifunakalayo sesizilunge kubo bonke amakandidate. Konke okumele kusetshenziswe okhampeni sesikugcwalisile njengesifuna ukhetho lonyaka kube lukhetho okuthula, ukhetho njalo oluhlonipha abantu, oluhlonipha abantu abavotayo. Kodwa akula muntu ozakuvotela ngawomkhahlameza. So sithi thina abantu abavota ngokuthula, ivotela lokho abakuthandayo, ikhetho emthandayo.
Kodwa lithini ngamabandla aphikisayo kule Citizens Coalition for Change? Lingabe lilokwesaba yini ukuthi mhlawumbe
isikhathi abasiqedayo becomplaina bekhuluma izinto ezingekho ku-ground, ngabe basebenzisa ulokhu izeni kukhankasa bahlala belokhu khonona isikhathi sonke. I-election is not about ulokhu izeni uhlale ukhala abanye besebenza. I-election ukuthi abantu bahambe bayekhuluma nabantu ngokuthi ukuwina kuvele ebantwini, nokuthi kuvela kuma-radio kumbe kuma-newspaper njalo i-27 bahlale besihlala kumkhonzi kuyini khona ngapha. Thina asikhaleni ngakulodubo esilibonayo yahamba kuzeki besitumela amapolisi, kodwa sikufisa ukuthi abantu bangene kwekhethweni ngokuthula, bengala kwesaba, bengala kwethusela, bengala kukhumbana nemini.
Umnumzana Obed Mpofu ngonobhala jikelele webandla leZANU-PF. Sixoxe njalo lesiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kubandla le-CCC. Unkosikazi Ellen Shiriyelenga iyena othi ifazi ibathwalise amagabha avuzayo.
Kutsho ukuthi kulokunye akwaziyo thina esingakwaziyo, ngoba thina as far as we are concerned asila sente esiyitholayo, and inhlelo zethu ezebandla ziphuma ezikhwameni zethu, ziphuma kuma-members ebandla abadonethayo. So thina kuyasimangalisa ukuthi yena umpofu ukuthethe ngaphi khona lokhu. Silahlekelwe imali zethu, i-political finances money yathathwa ngumonzora, i-building yethu yamahofisi ethu athathwa, lama-councillors ethu athatha, lama-MP. So kutsho ukuthi besingelamali, and yikho obone khona izizalwane zeZimbabwe ama-citizens asukuma ngobuningi babo ukuthi bencedise. Thina we are funding imali ivela ezikhwameni zethu, njalo ivela kuma-citizens aseZimbabwe athanda ibandla la ngendaba yokuthi abantu bediniwe ngobukhokheli beZANU-PF. Yikho kubona befanele ukuthi bekhiphe imali abayikwanisayo ukuze izinto zonke ezebandla zihambe kuhle, siguqule ilizwe leli, abantu bevote bekhethe inkokheli abazifunayo ezizaguqula impilo zabo kusasa. Inhlanganiso yefazi isabalele kulizwe lonke. Nxa sikhangela incwadi ebhalwe nguZANU-PF headquarters khona ngale besithi inhlanganiso wefazi kumele ibhale bonke abantu ababesiya kuma polling station besiyahlolisisa amagama abo. Sikubonile lokhu kusenzakala ezindaweni ezithize kobulawayo efamona kurema registration center kuma polling station ngapha emavuku kubonakele langale kubogudu kochibe masingo lechirumanzi lapha abantu bethu bagcine bekhonona beprotesta kuzekhu ukuthi kanti laba abantu badingani. And ifazi iproject eyama CIO ivela kuhead office yezanu PF siyazi mgce abantu bengayethuki. So lokho kuyabe kusenza ifazi kungasethusi lathi njengebandla le TCC sizakubona ukuthi abantu bethu ba protected, abantu bethu balolwazi olujulileyo ukuze bekhethe inkokheli abazifunayo ngokufuna kwabo.
Unkosikazi Ellen Shiriyelenga ubona ngenhlelo zokhetho kubandla le TCC. Izakhamizi zeLubangwe eWange zikhala ngenhlupho ezitshiyeneyo ezigoqela indlala, ukuswela amanzi okunatha ahlanzekileyo kanye lenhlelo zempilakahle. Zithi okwenza isimo sibe sibi ngamandla yikuthi uhulumende akazinakekeli lanxa nje kunguye owazihlalisa kulindawo phansi kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi. Unokuthaba Dlamini uyalandisa.
Izakhamizi lezi iningi lazo ngezahlaliswa kulindawo yeLubangwe Railway Farm 55 ngomnyaka ka-2000 kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe owasusa abamhlophe emapulazini la lamanye elizweni lonke jikelele ezama ukunika umhlabathi abansundu. Kodwa inkokheli yesigaba lesi yathulalela umsakazo ukuba ngemva kokuhlaliswa lapha ziyanda inhlupho ezigoqela ukuswelakala kwekilinika lamaphilisi, ukudla kanye lamanzi ngenxa yesimo sokuguquka komkhathi climate change lokunye. Unkosikazi Nesampala usobhuku we-Village 2 uthi uhlupho lokusweleka kwamakilinika lufaka omama abakhulelweyo engozini kanye labalemikhuhlane efana le-tuberculosis.
Vanenezimimba vanothwara nzima vanoshupika. Kushupika kasa yokuya kokuthi kuno kuchangwa jimari chokuthi vegade vende kumatenet.
Aba sikeleyo bona abahlupheka kakhulu ngoba le mali yokuya esibhedlela ukuyahlolwa baye bengelayo. Njalo lokuba belethisele emakhaya sokunzima ngoba kuvunyelwa. Besicela ukuba ngabe siyasizakala ngama-mobile clinics labo dokotela basondele eduze. Abanye futhi abahlupheka kakhulu ngaba lomkhuhlane we-TB ngoba labo kabalutholi usizo.
Umnumzana Edwin Nyoni usobhuku we-Village 1 uthi kunengi okuhlupha abantu esigabeni lesi. Uthi emasimini kabavunanga lutho ngenxa yenyamazana zasendle ezifohla emadlelweni azo agcinwe ngabe Zimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority. Ukhale ngokuthi nga uhulumende uyangenela abantu bafundiswe ngendlela ezintsha zokulima. Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Gilbert Monkuli laye ongusobhuku we-Village 2 othi bathwele nzima.
Indlovu ziyangena emasimini even nxa sisimile kuhle kuzona ziyabuya zihlwe isikhafu lesiyana indlala sikho thina njenge amasebhu sabe sikhangelele kubaba uhulumende ikuthi ancedise ngesikhafu sokunika abantu lapha bazuze kuza.
Umphathintambo wesabelo seMathebeleland North, umnumzana Richard Moyo, uthi sebezizwile izikhalazo zezakhamizi lezi.
Avele ama-America ahambela sithi so nza find out ukuthi siku-workshop sise eGweru, siku-workshop yama-candidates. So angamboni uhead wezino uthi enelibrief last week, but kuqale last week. Sikhulume ngakho sesamnika i-recommendation upresident ukuthi kungezelele. Nethi hanti banika 10 kg umuzi ngawo labantwana abangu-5. Bakunika 50 kg, 10 kg ngomntwana.
Ezinye njalo izakhamizi zikhale ngokusweleka kwemigwaqo lamanzi emifuleni osekubangele ukufa kwezifuyo kanye lokuphunza kwezimithiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseLubangwe nginguNokuthaba Dlamini.
C Seli kubonile na okusema phephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi vedlula isigidi esisodwa 1 million. Abantu abahambe emaofisini eZimbabwe Electoral Commission ukuyahlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe-voters roll phansi kohlelo olugqitshwe ngeviki ephelileyo. Iphephandaba leNewsday lona libika ukuba owake waba yisiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Xavier Kasukwere uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngoNcwabakazi. UKasukwere uhlala kwele South Africa lapho ahamba khona kulandela ukugenqulwa kukaRobert Mugabe lohulumende wakhe Lebotho ngo-2017. Soku isikhathi sembiko yenu.
Enkundleni enkulu Studio 7 salibonani basakazi bethu esibathandayo. Siyabingelela kanye labalaleli bom Studio 7 emagumbini anomhlaba ngezindawo ezidanga ukuthi sisimnyama sikamthakazi. Ngiyalibingelela ngentambame nalenhle. Hey, hayi, ngiyabezwa amazalwane bepostoli labezwayoni. Nangazi ipolitiki le, ipolitiki le church kuhlangana kanjani? Baqinisile mpela, ngiyamuzwa umamalwane uyadiya mpela, baqinisile abadala mabesithi imbuzi yomnyango ikhali landele iphansi. Ya ne? Ya, namhlanje ngikhona la ekhaya elikhulu mpela kogodla umnyama umahlaba ayithwale kuwadi 3 esihlala tshani sekhaya. Ye, bengibuye mnini ngifike eBulawayo leyana, iBulawayo ngiyazi yena ngayigcina ngo-1980 kodwa ayi le ngiyibona izolo. Hayi, kufile kuleli zolo kithi shem. Uzwa abantu bekhuluma bethi votelani iZANU-PF. Uyazi umuntu olesibindi sokukhuluma leZANU-PF, nkosi yami. Abadala bathi siyayicela ivuthiwe. Hayi, hayi, iZANU yehluleka mpela, kubolile ekhala fana ngibona ezibhedlela zangikhona, ama-toilet akhona, hayi khona mani. Le ZANU le busayo ayikhithi iphume mpela, isikhathele. Kambe iminyaka engamashumi amane nantathu ibusa, akulanto eyenzile ngiyibonile mina ephilayo. Hayi, 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 lo mbuso kamnankago lo, lo Mugabe wakhe wafayo layo. Hayi, asikhipheni lokhu.
Bum 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 bum, shelele, sengikhona njalo. Hayi, akubonga inkosi, noma abanye bengafuni ukuthi ngithandaze. Ngicela nje abantu bonke abakhulumayo lapha ku Studio 7 bebe ngabantu abakwazi ukuthi ba registered njalo, don't talk into my CEO lapha ku Studio 7 ukhuluma ukuthi hayi siya campaign asenza kanje. Mina njengoba bengingekho nje inyanga le iqala kuze ufike manje, ngisithengele izolo ngifike ngalungisa konke yonke into imi ngomumo. Ngiyakwazi ukuthi amabanda akhampeni ayiliphi nay amabanda ayi-3 akhampeni akhe. So bantu, lingamisiliphi abantu ngikhuluma into engayisiyo. Thina besikuphakathi sihamba ngenyawo senza nale into leyo, nayo iphathe engiyilandelayo mina. Hhayi, nothi ZANU, angeni kuZANU. Njalo futhi ngizwile labo mama besithi hayi ama-veteran asifanani bomama. Thina kulabantu ontondabo esiyababiza sithi yibo labo abantu bangama-veteran. Ngeke uthi wena uyizibra uhambe ukuthi wena wakarona lusuna ukuhandela inkululeko. Ungubani wena? Uhlanya nje ngokuyemukela indumba zonyaka ongu-5, inyaka engu-5 ngamavoti, uyemukela indumba zenezo uhambe ukuthi wena uliwo-veteran. Uncenga ukudla, kuyahawulwa, bayahawula abantu balaba abantu bangama-veteran. But we told them, we-intsholotsho, we told them. Sabatshela sathi kuthiyani imikhuhlane. Eliberator is to liberate the person. Wawuthunywe ngubani? Wawungathunywanga, wasukela, wazihambela wedwa, wakhulula abantu. Cela wehlukane lokuhlukumeza abantu. Kodwa nani nini elikhuluma lapha ku-Studio 7? Don't mislead people. Mina ngihambile last Sunday bengicheka ngephepha, ngizibonile abathembela emafonini kodwa uphinde uzathola igama lakho lingekho. Thina sikuhambile, sazikhangelela, then mina I'm ready to vote.
Sithembe emsakazweni emsakazweni kwa Studio 7 umfakazi omuhle linjani lelonke. Hayi madod, hali beli yakubona kodwa osukwenzakala laphana i-T2CC sikwe ngesikhathi nje siwe sizani zangiphiwe. Isikhipha oSolomon Mkhulu laphana amameya sikhipho omasekela omlando unyuke lapha. Laphana likhaya le ku-election lesi esiyakhiwe laphana imeya kuyabe kuwukambarami laphana likhangele izambuza. Mancali asabambana ngabantu bakomhlokazi bantu bemandebeleni. Ngiyabusa ngawukambarami laphana esidlawayo laphana. Amakhasi la wonke abeya ngayisukeni wonke. Lokhu linyani MRP kade zafaka abantu bakini eza nothisa lina. I-MRP nasalimele lina abantu bakomhlokazi. Sifela abantu kodwa nalenyana livotela amaphathi eHarare. Baza nilungisa ke manje. Bada gcwalisana laphana bethu bethwasana nemakhaya. I-MRP konke imele lina. Lina liyisukela kachana. Votele MRP. Kurukhulu.
Studio 7, sanibonani la ekhaya, linjani kodwa? Hayi thina siyaphila. Hayi ngizothanda ukusekela leya ndoda yake yaphakamisa ikhuzu lokuthi ulimi lwesiNdebele lusetshenziswa ngesandla sokungcwele. Okuyenza ulimi lwesiNdebele lusetshenziswe kabi, especially khonapho nje kwi-Studio 7, kubizwa abantu abolunye ulimi. Ngithi abantu beshweneni ukuthi bazohlaziya khonapho endaweni yesiNdebele. Kube sekuyibo abakhilizayo, abaklamandayo futhi abangaqondi kahle ulimi. Studio 7, sicela please ekuhlaziyeni lapho kusibizele abantu besiNdebeleni, kube yibo abahlaziyayo. Sinabantu abaningi kumthwakazi, kulamasuthu, kulamavenda, kulamaxhosa, kulamatonga, kulamanambiya, kulamakhalanga. Yizo indima esifuna ukuziyizwa khonapho. Cela please abantu basesheneni kubayeke labo bale news zabo, le ndaba zabo abangakhulumela khona. Lapha sicela kukhulume abantu bakithi Studio 7 ezenzini zonke zelezo eseniziqalile. Vuka mthwakazi vuka. 2023 asambeni madoda siyovota. Siyazi amakhansila nama MP sisifakela abantu bakithi MRP. Viva MRP, viva!
Lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, ungasithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika lamhlanje owayengumsekeli kamongameli Donald Trump umnumzana Mike Pence izolo ungene ngokusemthethweni kumncintiswano wokudinga ozamela ibandla eliphikisayo elama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Abanye asebengene kumncintiswano lo abebandla eliphikisayo leli nguTrump ngokwakhe, usibalukhulu wesigaba seFlorida umnumzana Ron DeSantis, umnumzana Tim Scott kanye lonkosikazi Nikki Haley, yena owayeyisikhonzi seMelika ku-United Nations phansi kukahulumende kamongameli Trump. Abanye abakhangelelwe ukuncintisa bagoqela umnumzana Chris Christie kanye losibalukhulu weNorth Dakota umnumzana Doug Burgum. Ozakhethwa ngama-Republicans phakathi kwabantu laba uzanqikilana lo mongameli Joe Biden kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Sikhangele imbiko elisilobele yona ngamafitshane bathandekayo kuFacebook kudaba lwezakhamizi zelubangwe eWange ezikhala ngokuswela amanzi ahlanzekileyo lendlala. Kulabanye ababhalileyo kuFacebook lapha abagoqela uDebra Ndlovu uthi yena abakahlupheki basazokhuluma bodwa kuzoba loThabani Nyoni uthi yena iqiniso as long umuntu engakalahli izandla ehamba yedwa kusese right. Kuzoba lo Nathaniel Maphani Ncube uthi yena uyazi uyezwa umuntu ethemba ivoti eZimbabwe uzibuze ukuthi unjani lo muntu. EZimbabwe ufanele zikhala ngevoti, udlala ikudlala sohlupheka until kuze kube naphakade. Siziphetheke ngebezihamba phambili. Itale le Senate namhla likhangelelwe ukuhluza umthetho obunjwayo owe Patriotic Bill wona ochothozwa ngabanengi. Kwalele mthwakazi olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Likhumbule sikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na lichone kuhle.